abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga ezibhedlela zabo leBotswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu sePrincess Marina seHabron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha esibhedlela seMarina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azilamali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Komo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa okungahambanga kahle khona esibhedlela sePrincess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhithiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. UNkosazana Sibongile Ngcebe onguye ogcine uNkomo uchaze ngesimo sakhe.
Second day abam-attendanga kwathi ngelanga lesi-3 bangikhona bem-attenda bengitshela ukuthi bamenzana ekusabe ngezikhaya.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba ncele ukuthunga sokuqhaqekile.
Bathe bem-operative kwahlala kwathi sokusuka kubo-28 khonapho i-operation yami yabiwonakalela ngaphakathi yabi siyaqhaqhela babebesinca ngathi sengisiyababusi njengoba i-operation le isinje kwenziwa njani. Babebesika isathungeki sekuyanuthi ukuthi kubhandishwe kuze kube right. Nenden kwathi izolo babebesiyamkhipha babesithi ngebuyela endlini. Manje ngilaya endlini andekunide ukuthi ngimhambise deyile esibhedlela siyagezisa isilonda leso.
UNcebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo wayesibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akaboni ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela seZimbabwe lazo zivele zingelancedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya usiba lobandlululo kwezempilakahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalumfana otshaywe imota weBinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akulalutho vele oluzenzakala kuye ngokutshaya umuntu okuza. Kuyahlupha khona lokhu. Njalo uhlupho olunye yikhona lokhu ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uthuma uqhubeke esithi sokwesikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi iyakhulumela ikakhulu abanala maphepha phezu kwendaba zempilakahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana. Kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practically akusikho lokhu okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibona ngathi embassy yethu eseBotswana kuyamele ikhangele izindaba zona lezi ezama illegal immigrants incetsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngobhilidi kwehlulani kanti ukuthi ancediswa pure permit kuyenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imbiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abanye lamaphepha njalo iyenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omele iofisi yeZimbabwe eseHabron umnumzana Henry Mukono Weshuro uthi wonke umuntu noma yilamaphepha kumbe lamaphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, there are a number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer for months.
Ungahlangana nendaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungenamaphepha awuselalungilo.
eleZimbabwe leBotswana asanda ukuqhuba umhlangano wesine we-Binational Commission lapho kuthintwe indaba ezijiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alo mhlangano, umongameli uMkhwetsi Masiso wakweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa isithupha hatshi ingwalo zamapasipoti uzaphathisa uqeda imdubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeseHabron kweleBotswana.